sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 21 kuNhlangula 2024 ukuphi stobe. Endaweni zethu lamhlanje
lingakhangela khonapho ezekhuluma uminister wabo weforeign affairs ubuye imbuzo eminingi kakhulu evela kuma MPs aweZambia.
EleZambia liphanyeka udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso yeSADC leye African Union.
Mina ngangimbuza ngokuthi ngumagama wangena eZDC sasu Radio 4, wangena Radio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube ngumsakazi awuba ngumsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zesitshewa izifundekele esishona.
Intatheli zindaba yeStudio 7 uLucy Yasini uvaleliswa ngabantu abaningi eHarare ababona ngokwenzakala bathi eZambia yenze kahle ngodaba lolu. Inhlanganiso ye-Amnesty International ikotoza ukubotshwa kwamalunga e-CCC. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. EleZambia selicele inhlanganiso ye-Southern African Development Community le-African Union ukuba zingenele kudaba osoluxabanise ilizwe leli leZimbabwe kulandela inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa ekwele Russia lapho atshela khona umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin ukuthi eleMelika selisekela kakhulu eleZambia ukwenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe. EleZambia lithi kubi kakhulu ukwedulwa nguMnangagwa, ngakho-ke bakubone kusobala ukuba baphanyeke udaba lolu kuSADC lawo AU. Liphinde lathi eleZimbabwe kumele likhumbule ukuba lasekelwa kakhulu ngeleZambia ngesikhathi lilwela uzibuse. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Khutamu Sanka okubandla leZANU-PF.
Vale ndaba yabo leyo ebhesi ye-Africom ngoba babona ukuthi bengathula kuphela kuyakhanya lakho kube mgceke sobala ukubana into abayenzayo ayilunganga. Mele sikhangele ukubana akaso baba uMnangagwa yedwa okhala ngebhesi leyo. Lingakhangela khonapho ezekhuluma uminister wabo weforeign affairs ubuye imbuzo eminingi kakhulu evela kuma MPs aweZambia ebuza ukubana into enjalo bona vele bayenzelani bengazange bengenela kuParliament, bayenzelani bengazange beconsult. Wazama la ukuthi uyabaleka but kumgceke ukubana hathi into abayenzanga ilunganga. So ukuthi baya kuSADC baya kuAfrican Union into abayihambela khona ngale befika la kuSADC kwakhona babazondele inkokheli ezamazwe amaningi ukubana indaba lingakhulumisananga lathi lingakayenzi leyo ndaba elayenzayo eyokufaka ibase ye-America liyifake liqambe amanga lithi ngeke kutraina amasosha to aya ku-United Nations yona kuyi-army base yama-interest e-America ku-Southern Africa.
Kodwa-ke iSADC yona le-Africa Union bangakwanisa ukuthi bakulungizeni khonokho?
Ayiyakwazi iZambia ukuthi bayizondele kodwa ukubana ithule kuphela akuyenzi. Kulokhu esithi yi-diplomatic relations kumele bekhulume something bengani bafaka ithemba labo ku-AU le-SADC. Kodwa iSADC ikakhulu iSADC yona ayithabanga ngalokho abakwenzayo. So akula nto abangayilungisisa khonapho ngokuqala kwabo.
Siyawazi ukuthi iZambia leZimbabwe zilobudlelwano obakudala, so akusuze kucina ukuhlupha khonokho ukulwisana kwabo.
ubudlelwane lobo mele sikukhangele lempengisizwa uminister ekhuluma ngabo ubudlelwane mele sikukhangele sizokuthi ubudlelwane lobo babuya njani ngobani ababe phambi kobudlelwane ubudlelwane buletwa ngama revolutionary parties ama parties ayalwa impi so siyakhangela sibone ukuthi iZambia yayilobudlelwane obuhle leZimbabwe lapho esasigayela iPF lezalo PF kwakungela into ezinje kodwa ngokubuya kwamabandla la amatsha ayebe sesithi bona ngama new generation yiwo angakwaziyo ubudlelwane lobu obabuvele bukhona leyo iparty yabo HH abakwazi ukuthi ube kulobudlelwane obuhle sebefika sebephambanisa
uMnumzana Nkululeko Msaka lilunga lebandla lezanu PF bexoxa le studio 7 eseHarare sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Vusi Muzi Sifile ukuhlanganiswa yePanos
uyona iZambia nje siyayizwisisa noumongameli uMnangagwa indlela akhuluma ngayo hhayi laphana kwaba lezigwenxa zomlomo sibili kakhulu kwaphambaniselwa okokuthi ngabe khona bathi bebona ukuthi khodinge enkulumo yabo isisaziwa engomunye umuntu ngabe wahlwathuma abantu bazoxolisa kumbe bazozama ukuthi bachasise ukuthi hhayi laphana umuntu omdala ubezama ukuthi lokuthi lokuthi bona lami kufanele ukuthi iZambia iluhambise kubosadaki labo-au daba lolu ngoba kuza kuba nzima ukuthi omakhelwane bahlalise baphilisane kuhle nxa kusiba le nkulumo ezinje
kodwa iSADC le African Union zingakulungisa yini khonoku babasifile
ikuzama kuphela ngoba lapha mbona okuqakathekileyo yikuthi kube le ndlela yokuthi kukhulunyiswane phakathi kukamongameli uMnangagwa lo yitshilema babun ngoba ngithi uMnangagwa laye wayekhuluma le wayekhulume eRussia so sokusithi bona bakhulumisane njengabo makhelwane so asazi ukuthi iSADC iza kwenza njani kodwa sikhangelela ukuthi bazame labo ukuthi babahlanganise bazame ukuthi bakhumisane umlotha ngoba kungaba nzima ukuthi nxa omakhelwane sebezabe bekhulume izinto ezinje
ye kodwa nxa sikhangela phela omakhelwane laba babedlelana kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yakwale Zimbabwe njalo kuthi sokungena ke uMnumzana Hichilema kwangani kulokudonsela nokuncane kwenziwa kwini khona
leqiniso lelo ngoba lakathesi lapha kule ndawo eziningi sibiloku lezakhamizi ezaba ezizalwane zeZimbabwe ezabuya lapha ngesikhathi sempi abanye ababuya ngensuku zeFederation kulezi ndawo eziningi ezokuthi uyathi uhamba lawo abantu bengabona hayi lo ngumuntu weZimbabwe bakutshengisa ukuthi hayi lapha kwake kwaba le besi yeZebra lapha kwake kwathini onkomo kwathini ithini lapha so like abantu even izakhamizi zalapha ziya ungani uyabona ukuthi basakhumbula ubudlelwane lobo bake babakhona phakathi kwamazwe la amabili even kathesi sikhuluma nje angazi lokuthi kulama 1000 amangaka abantwana beZimbabwe abafundayo lapha emacollege abafundela onursing abafunda ama program athiyeneyo bagcwele ama university wonke lapha eZambia ugcwele abantwana beZimbabwe so uyabona ukuthi uqakathekile ukuthi amazwe lawo amabili aphilisane kuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngomfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye
lo ngumnumzana Vusi Muzi Sifile okunhlanganiso yePanos besixoxa laye eselusaka kwele Zambia Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kukhululwe amalunga e-CCC abotshwe eHarare ngeviki ephelileyo esemhlanganweni wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child. Okwamanje amalunga la amelele ukuthoniswa ngumthethwandaba. Amapholisa athi amalunga e-CCC ayesemhlanganweni ongekho emthethweni. Abane babo abatshaywe kabuhlungu ngamapholisa basesibhedlela eHarare. Uhlaziya udaba lolu uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxa loMnumzana Ebhidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi Amnesty International lezinye inhlanganiso ezikhangele ngokuphathwa kwamalungelo abantu zikhiphe imibiko ezisola kakhulu ukubotshwa kwabantu ngokuphathelene lepolitiki. Kuyinto eqakatheke kakhulu ngokuba ngabe lelo amalungelo abantu kabakhethe ukuthi obotshiweyo ngubani, ohlukuluziweyo ngubani, bakhulumela wonke umuntu kuzinjalo ke inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu. Ngakho ke kuzancedisa khona lokhu ukuthi kulufake lolu dabe emhlabeni wonke jikelele kwazakala ukuthi kulabantu ababotshiwe bebotshwa ngendlela engafanelanga bahlukuluzwa njalo okuphambene lesisekelo sombuso okuphambene lemithetho yeZimbabwe okuphambene lezivumelwano iZimbabwe eyangena kuzo ezomhlaba wonke jikelele eziphathele lamalungelo abantu
kodwa uhulumende weZimbabwe yena uyayilalela na limibiko
sethemba ukuthi kuzalalelwa lokho okukhulunywa ngabantu besola ngoba kuyinto embi kakhulu njalo abantu nxa besola zisola inhlanganiso njengabo Amnesty International ziyabe zingasho ukuthi uhulumende weZimbabwe kalandele imithetho yaphejeya yabanye abantu kodwa zisithi kakulandelwe yona le yethu esayichayayo thina imithetho kayivumi khona lokuyana ukuhlokuluzwa kwabantu esikubonayo ayivumi ukuthi umuntu abotshele umbono wakhe wezepolitiki ayivumi ukuthi abantu bavinjelwe ukuthi bakhulume lokho okubahluphayo iconstitution yethu lemithetho yethu ipha ilungelo abantu ukuthi bakhulume baveze imibono yabo ngakho konke okubathintayo
kungaba kubangelwa yikwini ukuthi kube lesehlakalo esinje
isikhathi sesiside kakhulu amapolisa engakwazi ukuhlonipha amalungelo abantu ngakho ke kusweze kube yinto elula ukuthi namhlanje bavuke sebefundile ukuthi kakubotshwa umuntu ngenxa yokuthi uveza umbono wakhe wepolitiki kumbe uyatshengisela eveza ukukhathazeka lokuhlukunyezwa ngokuphathwa okuthile njengomuntu weZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe kuzaba nzima ukuthi baphume kukho kodwa kusamele bakufundiswe kusamele kuguqulwe ingqondo zabo kuguqulwe indlela ababona ngakhona abantu beZimbabwe
lo ngumnumzana wefihlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiso yeNational Consumer Rights Association Intatheli zindaba yeStudio 7 uLusi Yasini obhubhe ngomvulo ubekwe namuhla eHarare abangane lezihlobo besithi balahlekelwe ngumuntu wabantu kubika uMlondolozi Ndlovu
Abahambe eGlen Forest Cemetery obekungcwatshwa uLusi bathe umuyi ubesebenza ngenhliziyo yakhe yonke omunye wabethule amazwi okumvalelisa ngumnumzana Perfect Hlongwane unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists
ngumuntu ebesimkhangele njengeqhawe umuntu okade ezinikele kakhulu ekuthuthukiseni ezinye intatheli izindaba kanye lokufuqa amalungelo entatheli izindaba
umnumzana Newman Xaba owasebenza noLusi laye uncome imisebenzi yakhe
lahlekelwe umbalisi wami uLusi Yasini mina ke ngasebenza laye ke eZBC ngafika ke lapha ngo 2000 ngathi nguye ngifundisa belo phina mwemba
lokho kugcizelwe ngumnumzana Gobetsa Ida Kawira intatheli izindaba esathuthukayo
yakhumbula ngathi siya hamba emdinga sisi ukuthi hari umntlombane only to find out ukuthi hayi wayesele eminyaka iminingi sibili but I was moved ngendlela ayezibambe ngayo kimi I remember wayesithi kwezinsikhathi wazohambe kulayo hlanda uma diaries wayekutshengisa ukuthi hayi istory sila for publication ofuna ukuyenza kiyo
umnumzana Godwin Phiri obemele uhulumende emngcwabeni lo ekukhomishini yeZimbabwe Media Commission uthe eZimbabwe lilahlekelwe intatheli izindaba ebithakazelela umsebenzi wayo
njengeZimbabwe Media Commission yasithinta kakhulu ngasilahlekela ngomunye obesebenza kakhulu ekuphakamiseni umsebenzi wemedia eZimbabwe sithi kalale ngokuthula
umalukazana wakhe unkosikazi Saziso Yasini uthe umuyi wayenceda imuli zonke ngenhliziyo ekhululekileyo
mina nginje so I'm a qualified teacher just because of her ubusithi noma anything nje ngaba le problem obekusiza kunje so umamazala into ihlale malawo lo babazala yena nguyade bathatha ebuye labo la mina emalawo khathi sangkwazi but yena kungenxa yakhe bebuya la sengimazi umamazala nyamazi ubabazala
emngcwabeni lo bekulabamele inhlanganiso ezigoqela eye Media Institute of Southern Africa Zimbabwe Union of Journalists Media Alliance of Zimbabwe lezinye kanye laba kumabandla abalisa ele Citizens Coalition for Change ZANU PF lamanye ambalwa uLusi ubele sifo semvukuzane ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kuzaqutshwa umhlangano omkhulu kwele Botswana ngeviki ezayo. Uzahloliswa khona isimo sobudlelwano bezomvikela phakathi kule Melika namazwe akuzwekazi le-Afrika. Ele Ukraine namhla libhombe amatanka ambalwa epetulo kwele Russia lisebenzisa indizamtshina zama-drones. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babeka ukuthele Israel lihlasela ngamandla eGaza esabelweni seRafah lapho elilwisana khona leHamas. Okwamanje sike sizwe amazwi aveza imibono yezwe le-Amerika.
Iziphathamandla zeRussia zazise ukuthi ziza kwethesa intatheli izindaba eMelika u-Ivan Gershkovich umlando wokuba ngumcuphi. Icala leli lizakhwezwa edaleni sedolobheni le-Yekaterinburg lapho uGershkovich avalelwa khona ngomnyaka ka-2023 ngesikhathi ethapha izindaba. Laloba wayephiwe imvumo yokusebenza eyintatheli izindaba luhlangothi lweRussia olubona ngokudlelana lamanye amazwe uGershkovich use lomnyaka evalelwe entolongweni yeLefortov eMoscow. UGershkovich iphephandaba alisebenzelayo eleWall Street Journal kanye lohulumende weMelika baya lilandula leli cala besithi uvalelwe ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli sohlangothi lweMelika olokudlelana lamanye amazwe umnumzana Matthew Miller uthi icala aletheswayo leli ngelamanga. Sakubeka mgceke kusukusela ekuqaleni ukuthi Ivan akala cala alidalayo ukuba intatheli izindaba alisilo cala. Icala aletheswayo ngelamanga njalo uhulumende weRussia uyazi ukuthi icala leli ngelamanga kumele akhululwe khathesi. Umnumzana Miller uthi Melika izaqhubekela phambili isebenzela ukukhululwa kwaIvan Gershkovich lesizalwane seMelika uPaul Whelan oseleminyaka edlule emihlanu evalelwe eRussia. Kumbiko wohlangothi lokudlelana lamanye amazwe okhangela amalungelo oluntu, umphathintambo ohlangothi lolo umnumzana Anthony Blinken usole kakhulu ukubotshwa lokuvalelwa kwababili laba. Ohulumende abafana leRussia babopha izizalwane zakwamanye amazwe ngenxa yombu saze besebenzisa abantu ukuze bathole okuthile. UPaul Whelan, Ivan Gershkovich, lawo wonke umuntu ovalelwe engelacala kufanele bakhululwe. Uhulumende weMelika labo bonke abasebenzela ndawonye laye bazaqhubekela phambili ngomsebenzi wokukhulula abavalelweyo ukuze babuyele emulini zabo, njalo uhulumende abenza lokhu bajeziswe. Ekhuluma emhlanganweni weCongress kusikhatshana esedluleyo, isithunywa sikamongameli weMelika esibona ngokukhululwa kwabathunjiweyo umnumzana Roger Carstens laye ugcizelele indingeko yokuthi amazwe amanyane ekusoleni ukuthunjwa kwabantu ngenhloso yokuqala inkulumo lamanye amazwe. Udubo lolu lwenzakala emazweni wonke omhlaba, ngakho-ke kule ndingeko yokuthi kube le ndlela yokulungisa lokhu, silethemba lokuthi singathola amazwe okusebenza lawo ekulwiseni lolu dubo. Sizakwenelisa ukumisa abenza lokhu.
La ngamazwi kahulumende wakwele Melika. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salubonani kwistudio 7. Hayi, nathi siyaphila lapha kule South Africa, manje siyahluphika kwamanye amazwe lapha. Mna ngapha laye loke sehluleke ukuthi kube ngcono eZimbabwe. Abantu bezalu bonke behlala besithi eZimbabwe kuzingcono kungcono. Kungcono kuphi sibuye khona yini? Abantu bezalu kathi eZimbabwe ingcono kuphi lathi sizosebenza khona? Maybe singathola ukuba ngcono. Maybe thina sasilwe sithi eZimbabwe akukho right, kanti eZimbabwe kungcono. Njengoba laye sitsho sithi eZimbabwe akukho right, kuyaphelela. Iliphi isayidi lakhona sibuye khona lapha siyasokola kwamanye amazwe?
Kalibonani, mina ngilapha kuthupho yemathina vileni esamithalazeza ukuthi badala indlala nezimali nezeskulufisi asizitholi abantwana bakho sezikoleni ngendaba zeskulufisi. kodwa imali kasiyitholi ubaba uzolisekhaya. Ngilapha mina ngumamdube uMrs Mdlongwa onhlupho.
Salibonani kakhulu nonke elilalele uStudio 7. Mina ngikhuluma ngendawo yakithi iseflabhosi esinwambisi. Akunamanzi, izulu alinanga, akuvunwanga, indlala ikhona kakhulu. So ngathi uhulumende njengoba ithembisa ukuthi uzofaka ukudla nje indawo ngendawo, engazikhohlwa lezo ndawo ezifana lezi, ngoba akuvunwanga nje lapho, akuvunwanga sibili, akuvunwanga kakhulu. Okhulumayo ngube kuthemba Ncula.
Studio 7, ngibingelele kubasakaza abalaleli. Igama uMichael Doyingi mfokadladla, iphuma nje intaba zinduna iantibulawayo laphana. Ngiyezwa lapho abantu bakhala ngezindawo, indlala ekhaya, imisebenzi ayikho ekhaya, siphila sisemazweni. Ikhuluma nje ngilana eGauteng eMidrand, kodwa uhulumeni kungani engakuboni konke lokhu? Abantwana bezwi, abantwana baseZimbabwe besokola kangaka begcwele emazweni, abanye ngabaxoshwayo bafuna ukubiselwa kibo ngendaba yongabe lamaphepha bezama ukuthi bezodinga impilo kwamanye amazwe. Uhulumeni ngakubone nga?
Sawubona msakazi. Sakazi, igama lami nguVirginia Ndlovu. Ngibingelela kasakazi bonke nasestudio sefeni. Ngithi mina anjani amakhaza bomkhaya Mthwakazi omuhle, nabe ngifisa ukubana iy'ngane zesikolo ngathi zingeke zikhokhe i-school fees. Abantu abadala bathole ipensheni, abagugile bese nabakhubezekile nabo futhi bathole ipensheni. Isifiso sami kubana uhulumeni wakithi abe nemali yakhe eqondane nezwe lakhe. Singabe lokhu silwela imali yase-USA, nemali yase-South Africa, nemali yase-Botswana, kodwa sisebenzisa imali yethu ukwenzela ukuthi kusasa le-economy liqhakaze.
Labo ngabanye abalaleli be-Studio 7 besiba imibono yabo lani lilakho ukusidumela eyenu imibono kunombolo ethi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo, iZimbabwe Olympics Committee ithi ilabadlali bemidlalo etshiyeneyo abahlanu abazaphatheka emidlalweni ezaqhutshwa lonyaka kweFrance, baqoqela uIsaac Mpofu, uTapiwa Makarau, loRutendo Mahora. Ye, ungazani kube njalo. Ke kulaptop-ke sike sizwe ukuthi sizabe sikhuluma ngani namhlanje. Sizabe sixoxa-ke ngakhona okuke yokwenzakala ukubotshwa kwabantu be-CCC. Sathi ukuthi sisebenze sibone ukuthi ngakuhamba njani ukwenza ukuthi sizwe ukuthi bakhitshwa yini kuba suze bekhitshwe. Kungazani-ke kungazani kwagajakali ukuthi kuhamba njani, lizwele Amnesty International ikhuluma ngodaba lolu. Ye, kunjalo zulukandaba. Studio 7 esakaza eZimbabwe sizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Iti waza Friday, my darling. Waza Friday, umsebenzi
uphoke. Ulibiki uhlelo Waza Friday sileqembu elicula umdumo wesichathamiya elamaqaqa. Leli qembu livela kuculela uZulu emazweni akuqela ele South Africa, Botswana, Swaziland lamanye. Azweni beqoqa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ngaye bizwa amagama elizweni laphaya ekuseni okungaye kushwaqa bephelele bonke bephelele abenkosi khona lapha ekhaya mothi yebo nkosi.
Iqembu lamaqaqa selikhathazile lo mculo walo wesicathamiya siyabamukela ngokuhlelo.
Okhuluma ngumkhulekani Mkandla ongumholi weqembu lamaqaqa libunjwe ngomnyaka ka-2018 endaweni yaseSouth Africa. Iqembu lamaqaqa okutsho ukuthi abafana abaqanisa indaba noma ngithi abakhuphuka indaba.
Umlomo wami vulela nyawo zami mthathu mbelele funa ukuyashumayela evangeli. We've lomo wami vulela nyawo zami mthathu mbelele funa ukuyashumayela evangeli.
Ngilindile mina
yenhla nanesansi bangilindile.
Baba ngilindile mina bo
yenhla nanesansi bangilindile.
Hawumpumala
lona leli qembu liculane njalo le madlalade amangaki.
Iqembu lamaqaqa lamadlalade angu 3 2021 ibhotela elishisayo, 2022 ezosinga, 2023 last year ngicela linye ithuba baba kwigospel. Umculo wamaqaqa uqukethe traditionally uqukethe ingoma ezikhuthaza abantu nje zothando ezikhuthaza nje abantu ukuthi bekele ukwenza okubi kube sokuhlatshelwa nje gospel.
Awethu ngesiqala lapho mangizothiwe ijuba layikhwele imota
bake masizwe simanga mfana
cha mfowethu ngesiqala lapho mangizothiwe ijuba layikhwele imota
ngensuku zanamhlanje
umuntu omnyama umumtshela ukuthi landela amasiko sumtshela ngokuthakatha
ngezinsuku zanamhlanje.
Iqembu leli lithethe umculo wesicathamiya lawufaka ezingeni eliphezulu yikho libhoda amazwe liculele abalandeli balo.
Eselihambe lafika eSouth Africa, lafika kwele Botswana, lafika kwele Swaziland lakhona pho kobulawayo nje jikelele. Umculo wamaqaqa wamukelwa kakhulu ngabantu, kuyasithokozisa futhi kakhulu ngoba siyabona ukuthi uyafinyelela lapho esifuna ufinyelele khona enhliziyweni zabantu. Iqembu lamaqaqa lamadoda acula phakathi angu 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 months ungibekezelela mama ngiyabonga.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 months ungibekezelela mama ngiyabonga.
I say
thank you mama
ngiyabonga.
Abathazela leli qembu lomculo walo bangalidinga ngapi?
Mawulidinga ungalithola konke ama social media platforms, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram uyathi amaqaqa music. Mawufuna njalo ukuthola izingoma zikhona ku Apple Music, zikhona ku DistroKid, zikhona futhi ku Amazon. Uyazidinga nje, uyasithola nje lapho enkundleni zokuxhumana.
Umculo ongenamachachu ocule ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi. Amaqaqa yiyo besilanga uhlelo Woza Woza Friday namhlanje. Alokhu siyaqansa esiyaphezulu. Ibe lempela sonto enhle igama lamuyeza Jesus Banda.
Bake wasizwe simanga mfana.
Cha mfowethu ngesiqala lapho mangizothiwe ijuba layikhwele imota.
Bake wasizwe simanga mfana.
Cha mfowethu ngesiqala lapho mangizothiwe ijuba layikhwele imota.
Ngensuku zanamhlanje
umuntu omnyama umumtshela ukuthi landela amasiko sumtshela ngokuthakatha
ngezinsuku zanamhlanje
umuntu omnyama umumtshela ukuthi landela amasiko sumtshela
ngokuthakatha. Hayi basha bafowethu, namhlanje simalapha kuhlelo lethu olivalisa emoyeni ngenjabulo. Umthombo osithembayo uGibbs Dube
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.